Akumangalisi ukuthi uZizeki ikhala ngemali yokuthi kube lama-by-election, ngokuba labo abafanele baphe iZeki imali yama-by-election, umbuso weZANU-PF awuyiphanga iZeki imali yama-election. IZANU-PF iyalwesaba ukhetho, iyalwesaba kakhulu, kayiwafuniki ama-by-election ngokunjalo. Ngakho ke iza kwenza konke okusemandleni ukuthi kungenziwa ama-by-election leyo. Abantu kumele bakumele khona lokho ukuthi ukhetho kalwenziwe, noma kukhona i-COVID noma kayikho, senze njengoba sikubonile kubomele kalangaphingaphi bavotile kunjalo kule coronavirus. Siyakwazi ukuzivikela semalayinini, sisiyavota sivote, kubalwe abantu baye parliament, baye councilini abavotelweyo, hayi ukucasha ngomunye. Akuvotwe kungakhathele ukuthi kwenzakalani, liyaqhubeka kaqhubeka igciwane, akuvotwe. Imali ikhona, bayithiwe iZeki, siye ekhwethweni njengalokho umthetho usitsho.
Ungathi kuphazamisa njani umbuso wentando kaZulu lokho esingathi yi-representative democracy, ngoba abantu kumele bamelwe phela kumakhansili lasephalamenti?
Vele kakufanelanga kwamukeleke ukuthi kube lesikhathi lapho kuthiwa khona umthetho welizwe kawulandelwa ukuthi ukhetho kalubi khona. Kumele sivote sisempini, singekho empini, sisilwa legciwane lecorona kumbe loba yiliphi igciwane, abantu bayokhethweni. Kungabi lesikhathi lapho kulezikhexe khona ezifanele zibe labantu, kumbe kucine abantu bengekho ephalamende kumbe ekhansilini, kumbe ukhetho ludluliselwa phambili. Kumele abantu bavote ngesikhathi umthetho othi kuvotwe ngazo, abantu bayakwazi ukuzivikela kwegciwaneni, bayakwazi ukwenza zonke izinto okumele zenziwe. Sivote, kungabi khona isikhathi lapho kuthiwa khona umbuso lo sizowaba ngwabalutshwane, abakade befanele bavote kuthiwe hayi kusatshwa ukuthi bangapha. Hayi, njengalokhu impilo iqhubeka, sisiya ezitolo, sisiya layini emabhenki, singalayineli ukuvota. Kanti engathi siyalayini ebhenki siyathatha imali, kasilayineli ukuvota. Sivote, bangena abantu ezihlalweni bevotelwe, hayi ukuthi bahlale ezihlalweni bengavotelwanga.